Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 11 kuzibandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela.
Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ulokhe umemetheka.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo, kumele intatheli zindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhataliswa intatheli zindaba, kubhataliswa lalabo abazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile, kusho khona ukuthi iveki kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Abezimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentatheli zindaba kanye labafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano we-SADC wokucubungula udaba lwamalwecatha kwele-Mozambique usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle kanye lohulumende sebekhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba umkhuhlane lo ulokhe umemetheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lisiyatshona ilanga layizolo, abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 709 bahlolwe bafumanwa belayo, kuthi abangamatshumi amabili balahlekelwa yimpilo. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Masabezulu lokhu ukuthi khona sikhwayisane ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron lokhu lukhona, njalo niyaxwayisa ukuthi ligqoke ama-face mask, livala amakhala, ligeze izandla, linjalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa masabezulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele.
Udokotela wedwa Ndebele uthi umkhuhlane lokhe umemetheka, abantu bananzelele ukuba ukuvikela uqakathekile.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asicapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi nginanzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbeni uyahamba kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagciza engani ngamathayi wona engamamaski.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi isiminyeminye esikhona emakilinika akoBulawayo kudala ukuba abantu bethathe khona njalo umkhuhlane we-COVID-19.
Okubinde ukuthi khona phana kwabana bevaccinate ukufuna kuba lokuqokozela, angathi ngizwa kanjani ukuthi abantu baba maintain i-social distancing ngigini if bezavaccinate, cause kunanzelela ukuthi khona phana ku-vaccination point kugcina abantu befikise bevaccinate bese besebenza umkhuhlane. So ngezinye iindlela siyakhuthaza ukuthi kuhle kakhulu kwakuqhubeke
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abangamakhulu amabili lamachumi amabili lantathu enkulungwane 223,000 kwasila abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 195,515 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,180 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,305 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,172,089 okwakuqala kuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu 3,192,289 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,475. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usexwayise abakhela endaweni zokuqhuba amabhizimusi ngaphandle komthetho ukuthi badilize lezo ndawo engakabafinyeleli kuhlelo lwakhe lokubhidliza izakhiwo ezingekho emthethweni oluqale eMbare eHarare ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Uhulumende uthi bazoqhubeka bebambisana labo manispala empini yokususa abathengisela enzikini yedolobho baze baphume baphele eHarare. Lokhu bathi kwenziwa ngenhloso yokufeza uhlelo lokuchiya amadolobho wonke ehlanzekile olwama clean cities. Umphathintambo wedolobho leHarare umnumzana Oliver Chidawu uchasisele intatheli zindaba ngamanyathelo uhulumende asezowathatha ukulungisisa isimo eHarare la kwamanye amadolobho elizweni jikelele.
The local authority must be able to collect revenue from its facilities and spaces and boost its coffers in order to help improve service delivery. Currently, we have rogues who have been detonating in name of political parties, falsely claiming to have been endorsement from political parties to collect money from informal traders. It is only by restoring order that we can attract both domestic and the foreign investment, ultimately achieving an upper middle income society as a business in Vision 2030.
Sifuna ukuthi omasipala benelise ukuthola imali yenzuzo ngokuhlawulisa lezo ndawo okumele bazihlawulise. Sesilabantu abenza ubugelekeqe beqamba amanga ukuthi basebenzisana lamabandla ukuba ngabaqokekileyo yikho kuphela okungenza sikhanye ngomabhizimusi bakuleli labakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi abo kuleli ukuze lufezeke lolu hleko loluthuthukisa impilo zabantu lwe-Vision 2030.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Tafazi Kwamguti obekulo mhlangano laye ukugcizelele lokho.
Harare Metropolitan Province is a no-nonsense area now for rogue elements who are collecting money. Frequently to be coming from the ruling party, we have been deliberately not responding even to social media because we wanted all stakeholders for you to see that as a province we are standing together. This is not a political notion, this is what we call the role of government. As it is difficult to plan a good smart city, which the Honorable Minister and His Excellency wants, without us having control over the land which belongs to council. So in line with the demolitions, we are proceeding from there into all local authorities.
Njengoba sokukhulunywe idolobha leHarare ngabe yakudlala ngalabo abantu abathatha izimali ebantwini beqamba amanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF. Besizithulele nje sonke lesi sikhathi singakuphendula lokho okukhulunywa enkundleni zebulenjini njengohulumende ngoba sifuna ukuba sisebenzisane nezinhlangothi zonke zikahulumende. Siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokubhidliza lezo zakhiwo ezingekho emthethweni sisabalala sisiya kwabanye omanisipala elizweni.
Kodwa izakhamizi zeHarare ezigoqela umnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro ziyakusola lokho.
Indaba le ayikhuluma ikaso ndaba entsha. Siwala amaphepha ngezikhathi eziningi bekhuluma ngendaba zokuthi hayi indawo leyana kayilunganga kumele abantu besuswe khona babethule. Sokubuya kathesi upresident osekhulumile ukuthi hayi ama-by-election esizaba khona mhla ka 26 ngo-March kulonyaka. Sekuyisiphithiphithi ukuthi ha asike sizame ukusikhipha abantu sibanike izindawo ezinje sibayenzeni sibenzeni. Khonapho kwenzelwa ukuthi abantu bahlale kuhle yini kumbe bathengise izinto zabo kuhle yini khonoko asikuboni ngoba yinto eke ayenzwa. Sisakhumbula thina laphana abantu besuswa futhi njalo ezindaweni zonozi siyobekwa ngale e-Coca-Cola kulight industry ukuthi bethengisele khona ngale.
UDube uqhubekethi abantu kabali ukuya lapho kumele bayisebenzela khona kodwa into ekhona ikuba kazikho indawo ezanelayo zokusebenzela.
Ngayi ukuthi beli plana ukuthi into eyenzwa kudala ukuthi hayi abantu sifuna ukuthi bethengise nezindawo nezinje lalizakwakha indawo yanaleyo lapha elibasa khona kudala ngabekhona kathesi lizafika lenzena izulu leyana bazathengisa njani izinto zabo lapha elimele bathengise khona izulu lisina linje kanti lizaphonga ufika ledwebe nje imizila njengokwenza kwabo iphongudweba ukuthi wena ulapho wena ulapho wena ulapho befaka nje okungamanhamba nje okwenza kwabo. Lokhu siyakwazi nxa vele sekulento ethiwa yi-election kuba le nkinga zonezo.
Kodwa uhulumende utshelela umhlangano ongenwe iziphathamandla ezivele kubomanisipali abagoqela owechitungwiza Ruwa Norton kanye lezasesipholiseni ukuba injongo yakhe yikulungisa umonakalo osuthe wabakhona emadolobheni ilizwe lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isinxuse intathelizindaba labanye abafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lokudinga amalunga ephalamende kanye lamakhansila ama-by-elections mhlaka 26 ngomvimbitho ukuthi babhalise. Izek inxuse abavela eZimbabwe laba kwamanye amazwe. Kubika ubathabile Masuku.
Abekhomishini yezeki bathi abafuna ukuzebona ngokhetho ama-observers kumele babone ukuthi kufika mhla zingamachumi amabili lambili 22 kumbimbitho lonyaka bebe sebephiwe incwadi ezibapha imvumo yokukhangela ukhetho. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uchasisa ngokubaluleka kwentatheli izindaba kanye labakhangeli bokhetho.
Ama observer abasiwa malunga ama political parties nabantu abakhangele ukubana uhlelo lonke lokukhetha lwenziwa njani, bakhangele umumo ongakabi lokhetho, baphinde bekhangele njalo langosuku lokhetho ukuthi abantu bavota njani, bekhangele njalo behlolisisa ukubana nxa kusokubalwa laphana ekhethweni ukuthi ubala kuhle yini na. Ama observer aqatheke kakhulu, ayancedisa ukubana abantu babe lethemba legunya ku-electoral process kukhetho.
Umnumzana Effort Ncube, enye ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuqakathekile ukuthi bonke abazohlolisisa bahlolisise kungelandleko ngoba bemele abantu beZimbabwe.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo kumele intatheli izindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhadaliswa intatheli izindaba kubhadaliswa lalabo bazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile kusho khona ukuthi izekhi kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba bazosebenzela abantu beZimbabwe nqabe lapha bezokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile. Ngakho akufanele kube lomuntu obhadaliswayo, akulandelwe indlela emhlabeni okuqhutshwa ngakhona abantu bakhululeke ukuzokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile balweluse balubone ukuthi lukhululekile.
Umnumzana Khulisani Dube ohlala kobulawayo uthi kubalulekile ukuthi uZulu wakwele Zimbabwe azi ngokuqhutshwa kokhetho.
Kuqakathekile ukuthi kube labakhuluma ngokwenzakala ndawo zonke elizweni. Lokhu kubhalisa kulakho ukuthi kuqale ukulandelelwa abantu bezenzela umsebenzi wabo. Ngoba siyakhangela emuva uzathola ukuthi intatheli izindaba ziyabe zilandelela zihlukunyezwa befuna ukuthi zibhale lokho abakufunayo, hatshi into eyabe isenzakala ebona nguZulu wonke. kodwa okukhulu ukuthi uZulu mele azi okwenzakalayo eKhetheni kungelamgoqo.
Unkosikazi Thabiso Nyoni intatheli izindaba ukhuluma ngakukhangeleleyo lapho esephiwe imvumo yokukhangela uKhetho.
Sikhangelele ukuthi sithole lawo ama accreditation, but esikufunayo ukuthi nxa sikhava ama elections lawo singaze sahlukunyezwa, njalo singagcini sesivalelwa ukuthi sibhale khona lokho okuyikho kuyabe kusenzakala. Ngoba nxa sikhangela ama elections adlulile siyananzelela ukuthi ama journalists agcina sehlukunyezwa esenyamalala izinto ezinjalo. Sathe sicela ukuthi sivunyele lathi ukuthi senze umsebenzi wethu ngendlela singaze savile.
AbeZimbabwe Electoral Commission bona balomlando wokuqhuba uKhetho lokusakaza oyabe enqobile kulolu khetho elizweni, ikhiphe umbiko inxusa abafisa ukuzokhangela uKhetho. Kumbiko lo ithi izabhadalisa abafuna ukuhlolisisa lolu khetho. Intatheli izindaba ezibhalise lenhlanganiso yeZimbabwe Media Council zizabhadala amadola alitshumi akwelemelika i-$10, ikanti ezivela kwamanye amazwe zibhadale amatshumi amahlanu i-$50. Abazobona ngokhetho ama-observers abavela emazweni ezwekazi lase-Africa bazabhadala amatshumi amabili amadola kwelemelika i-$20, ikanti abavela phandle kwe-Africa babhadale ikhulu lamadola emelika i-$100. Labo abamele amanye amazwe elizweni bazabhadala amatshumi amahlanu amadola emelika i-$50. Idale lomthethwandaba lizahlala ngolwesithathu mhla zingamatshumi amabili lasithupha 26 zibandlela ukukhetha abazancintisa ezigabeni kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya ngehola lesine emva kwemini. Lokhu kuzaqhutshelwa ezindaweni ezibekiweyo emthethweni kulandelwa isisekelo sokhetho. Imele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umhlangano womanyano weSADC okucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla kwele Mozambique lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amele khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Amalwecatsha la abikwa ehlasela isigaba seCabo Delgado njalo nje lapho okuhlala khona abantu bokholo lwesimoslem osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 kwathi abanye babaleka emizini yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakatheke ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kube lodlakela kuyini, ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi abayisele ambonto nganceda, ngoba phela idlalelo lakhona singathi luvelela ngaphandle, into zama-terrorism bezicalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe, bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique, kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nxa sikhanya into zomnotho sibili iMozambique ingasingcingana okwakha kwakhathi esingcingana yikho ye kuyabe kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane ezama ukuceda lolu loba ungazi singazifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama layo ukuncedisa kwangathi kuyathula, kodwa kokathesi mbona ngathi uzaqala nje ngoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele kabasukisanga ngendlela urhulumente ihambisa ngayo izinto. Amalucatsha ayazuza indlela yokuthi bacatshe khona lapo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusaswe. Kulife Talk ulamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwethe connection esikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingozi yokulumatha umlilo kwesakhiwo sesitezi esikhulu edolobheni le-New York khonapha eMelika ibulele abantu abalishumi lathoba munomunye 19 ukugugela abantwana abathoba munomunye. Ibikwa ibangelwe kungasebenzi kuhle kwembawula kagetsi yokugudumeza endlini. Kubika abohlangothi lwezokucitshwa komlilo abe-New York Fire Department. Umlingisi wemifanekiso yamafilimu owaziwa ngokulingisa uhlelo lukamabonakude olwalusaziwa ngokuthi Full House kubikwa ifunyenwe ifili ehoteleni yase-Orlando esigabeni se-Florida khonapha eMelika esele minyaka engama-65. Amapolisa abika ukubana kakula kunakanela ukubana angabe ebuliwe ngoba uthi angabe ebuliwe ngokuthatha udakayo. Amapolisa ase-Los Angeles khonapha eMelika enelise ukuhlenga umshayeli wendizamshina ewe yatshaya nalesitimela. Indizamshina yehlobo lesesina iphazamisele isifuna ukuhlala enkundleni iye-Whitney Airport. Ingozi yempophoma zamanzi e-South Africa e-East London ibulele abantu abalishumi yatshiya amakhulu abantu bengelazi ngempelasonto.
Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla lukhlubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japheth Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizo kholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sokolo Dlendlovu.
Kulezinkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakekeli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Kwangase sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service.
Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlala kahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGawule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Lokho kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, ihulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi zikahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi, yathuthuka, nyakhumbula yaze yafika kuma 500 and something, izisebenzi kahulumende zizuza imali engangana le.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGawule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantu bakhe. Uhulumende izisebenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele bone khona ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi uhulumende esebenze kumbe government function. Kumele imota le injini leyi iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo iseviswe sonke isikhathi iseviswe kuhle injini leyi ukuze isebenze kuhle. Yumsebenzi umlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza. Ngiyananzele ukuthi sibili baqinisile izisebenza kahulumende ngathi zidlala ekhisimusi zisemumeni omubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula, imali yangikhale, hayi imali abeholwa izisebenza kahulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende sithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilibana phambili. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba lomkhuhlane ulokhe umemetheka. AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentatheli zindaba labanye abafuna ukuhlola ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano weSADC wokucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.